Ah, mina ngokubona kwami ngibona ngani lulungile ngoba akukho okufunwa ngama organizers ama awards asiyazi kahle i-criteria yakhonza khangelani landa nibona abakwaziyo khona ngale so ngingakusho ukuthi kuzothi bona bona ababanominatileyo babone kufanele behambelana kuhambisana nalokhu bona bakukhangelele so ngingathi laphana kasi ngeke sisole besithini singakumelela nje ukuthi sizeukuthi abawinayo ngobani
ye kodwa sikhuluma nje akukabi lokusola phakathi kwabo abaculi ukuthi hhayi mhlawumbe ngabe laphana kwenziwe lokho laphana kwenziwa lokho
ya ukuthi angiyabona into ingasesikhangela ama-hours zosesikhangela ngama-expectations ethu abaziculi isikhathi esiningi uyakuthola ukuthi akuhambisani ngoba kusuka kube lezinye izinto ezingena ezitheka ukuthi nginganike example ukuthi nganyenye bekhangela kumbe i-male artist of ye kuwo music laphana uyathola ukuthi babe bona bekhangele alibona babe kukhangele e-national level bekhangele ama-artist wonke kodwa kuzuthola ukuthi abanye besebenzisa hayi thina lathi silaba abanye ngapha abangakhethwa ngabethu abatha kuhle kodwa uthola ukuthi ubatha kuhle kodwa ayisikho okufunwa ngama-organizer
ye ungabe usitsho abaculi bakobulawayo
ye ye ngisho bona kakhulu futhi njengoba lami ngikhona kobulawayo ya engingakusho ukuthi hayi this time ubazamile ngoba mbone u-Brakaze unominethi usandra unominethiwe lo likhwa imbongi lwenzelo ezakalelayo unominethiwe so mbona ngani ngoba nto uyabona ukuthi amanama awards awakho about music kuphela about i-arts zonke ngama-disciplines athiyeneyo so xa kuyikuthi ku-categorian music kuphela laphana kuyenelisile ukuthi lathi ngapha kubele about 3 or 4 abantu abanominithiwe mbona ngani i-fair representation
awulamsolo ngokuthi wena awukho kuloli luhla
ya ukhuluma ngento engengayithinta kancane kungxoxo yethu yona le eyokuthi kuyabe sekulezinye izinto lezi yabe ama-factors amanye abe sengena njengendaba zokuthi anto abona uyakuthola ukuthi mina ngabe ngila ingoma emnandi kade ithandwa ngabantu kodwa usuthola kuma-national radio stations kade ingatholi ukuthi ithayo andabo so ngingase zijaje into ezinjengama-hours ingoma vele ezakhangelwa ingoma ekhala kuma-radio stations almost wonke ngingathi ngoba zikhona ingoma ezinjalo othola ukuthi iyakhala kuwonke ama-radio stations so ubusuthola ukuthi mina eyami yona le emnandi engisho abantu abayazi ujaji ayisikho ukuthi imbi kumbe ayithawanga kuhle kodwa abayazi yikho lapho so kuba complicated khona into indaba khona ayikhona nje kusuka kube yilokhu kanti thina lathi njengangawo nawo yisabesele ngoma sithi hali ngabe ingenile kodwa ubusuthola ukuthi at national level abantu abaningi abayazi
ngezinye indlela singathi eminye imiculo njengokuthi abantu okulolimi abantu abangalizwisisiwe kumbe olukhulunywa ngabantu abalutshwana kunzima ukuthi zifinyelele phezulu
ya khonapho-ke nto abona kuba njalo uthole ukuthi umculo wakhona u-appreciate-wa ngabantu abalutshwana njengoba usitho khonapho uthole ukuthi ngabantu mhlawumbe bolimi oluthile yibo abayisekelayo kuphela usitholi balutshwana ungawusukukompera labaculi ababo uthole ukuthi bathola i-national airplay ngoba nto abona ukuthi ulwane othola i-national airplay uyaziwa lelize lonke ngoba abantu bayalaleli i-radio nto abona ilize lonke babukela o-TV babona amavidiyo elize lonke so ingoma vele eyabizakhetho kuyabe kukhangela into ezinjalo kumonitho ama-airplay abo-radio station leto ezinjalo so kuzuthole ukuthi eyangapho zabe utholi kuma-radio station phose wonke ayikho utholi ukuthi khona kwakulawa ayangapho emhlubulweni wakithi kuphela abantu abanye abaningi yazi bengayazi ngoba ayinaka kuyona lani eminye imisakazi.